kuyinto engethusiyo ukuthi ayelala eRose Acre okamoyo ngezizathu ezimbili. One, uqansile ngaphandle kokuphatheka empini lapho angazange aqansa khona ngoba sikhangele iminyaka yakhe. Kodwa mase sifike ngemva kokuthatha uzibuse ngibona eqansile kakhulu ama-ranks eze waphuma engu-major general okuyirenki enkulu kakhulu ukuthi even umodengekho kuhulumende abebutho bebezacelisa ukuthi ayiphiwe leyo nhlonipho. Okwesibili, siyakukhumbula ukuthi ngo-2017 umoyo nguye owaba brave whether ekugangeni okwaba khona kusepholisi isisekelo selizwe kuthaba ikhulu nguye ubuso bekhulu. So ngezizathu zonezi uma kuyikuthi asebebusa yibona laba abancedisa ukuthi bengene esihlalweni ungaza kukhangela ukuthi bangaza ke bethi kasilo qhawe. Uma banika lokho kungumfana kwakuthiwa ngumagura magura isicoco sokuba yi-provincial hero ngokuthi kwakhoza uGrace Polo owathatha that risk yokuya ku-TV esiya announcer ukuganga ngokutshaya ikhulu kuyabe kuyathiwane ngaye. So ngibona ngazathi vele lokho it was obvious kube kungumbuso wakhe abasezihlalweni basezihlalweni ngenxa yakhe uma sisiya eqinisweni. So ngibona ngazathi bekucaca
udaba lokuthi ngubani olungele ukuphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe lokhe luhlupha elizweni ngoba sibone owalwa impi yenkululeko umnumzana Mukudze Imudzi encitshwa leyo nhlonipho. Kodwa umnumzana Norton Malianga lo Ellen Kwarazimba bayiphiwe leyo nhlonipho njalo bangcwatshwe eNational Heroes Acre izolo. Ungathini ngalokho?
Okuka mama ukuthi ngigwarazimba lokho mbona ngazathi ngaphandle kokuthi ubesaziwa ngumama uMchinguri balutshwane eZimbabwe dabe mazi lemsebenzi yakhe balutshwane dabe yaso kangikhulu ukuthi singakukhuluma ngakho kakhulu. Okwamanje awukabi le hero yeZimbabwe kusisela ama hero ebandla elihlukumeza abantu izano ngoba akudecidwa ngamaZimbabwe ukudecidwa izano ipolitburo yezano ibisebenzisa ama state resources ukureward abangani bayo. So kathi sakula hero eZimbabwe kodwa kule kulama heroes ebandla kusahlupa kuzaba into enhle ukubana ngoba bakhona abantu civil abadeserve abakuzana kodwa as long as kusaqhutshwa libandla kuba nzima ukuthi kube fully accepted by everyone eZimbabwe. So ngibona ngazathi yikho okulokhophe khona.